Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 25 kuNtulikazi 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umemetheka ngamandla umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Ubulele abantu abafika phose ikhulu 89 izolo elizweni.
Abantu bayafa and iCOVID-19 is real.
Uhulumende wamukela amajekiseni okuvikela uZulu kumkhuhlane weCOVID-19 athengwe ole China.
Program yethu yokuthenga ama-vaccine bona ngathi ihamba kuhle.
Abalimi bakhala ngokudabuka kwempompi ethwala amanzi okuthelezela emasimini lezivandeni zabo.
Uhlupho lokuganyulwa kwamapipe lusithwalise nzima kakhulu ngoba ezikhathini eziningi sasibone amanzi engasaphumi.
Bakha phansi abamele eZimbabwe emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games.
UDonata siyaziqhenya kakhulu ngaye xa ukhumbula ukuthi yena vele uPPT loDonata ibakade bengama-flag bearers ethu.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. eZimbabwe namhla lamukele amajekiseni ayisilinganiso samadosis ayisigidi awuhlobo lweSinovac athengwe kwele China. Ukhangelelwe ukuba eZimbabwe liza kwamukela njalo namhla amasiringes afika izigidi ezintathu 3 million. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulabantu abafika phose ikhulu 89 ababulewe umkhuhlane weCOVID-19 izolo kweZimbabwe. Umevisi Gama usethulela lolo daba.
Ekhuluma ngesikhathi samukela amajekiseni la, umphathi ntambo kahulumende obona ngezemali, uMnumzana Mthuli Ncube, uthe uhulumende uzama ngamandla wonke ukuthenga amajekiseni okuvikela abantu kumkhuhlane weCOVID-19.
Iprogram yethu yokuthenga ama-vaccine bona ngathi ihamba kuhle. Namhla silapha e-Deputy Minister of Health, sizothangabeza 1 million doses.
Ama vaccines sizobhadalela
93 million US dollars. Kuza kuya futhi amanye lapho sesibhadale 7.5 million US dollars. Ayezenjalo amanye futhi awekhova abo 1.15 million. Anti yabona ukuthi sibe ama-vaccines akhona lokukhuza abantu bahambe bayohlatshwa.
UDokotela John Mangwiro, umsekeli womphathi ntambo kahulumende obona ngezempila kahle, uthi baningi abantu abafuna ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Ngakho ke sokuvunyelwa ukuba abantu bayehlatshwa enkambeni zamapholisa. Sokulabantu abafika phose isigidi lengxenye 1,438,890 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Abedlula inkulungwane eziyisithupha 670,000 sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Umemetheka ngamandla umkhakha wegciwane leCOVID-19 eZimbabwe obizwa kuthiwa yi-Delta variant. Bathithibele abantu ngokwenzakala eZimbabwe. UMnumzana Sakhi Ncube ohlala eGwanda uthi sebedlela evalweni abantu ngomkhuhlane lo.
Abantu bayafa and iCOVID-19 is real. Kuqakathekile ukuthi abantu baqhubeke begqoka ama-mask abo. But the sad part ukuthi sometimes uyabona abantu bahamba bengagqokanga ama-mask yethi li Delta variant ekhona iphila emoyeni.
Uthi kumele abantu bafundiswe ngomkhuhlane weCOVID-19.
Bebekwazi ukuthi kukhona into le ikhona and iyabulala. Isimo eGwanda kathesi sibi. Sesisimweni lesiyana sokuthi uyavuka usizwa kuthiwa umuntu kasekho. And abanye bangikhona abantu asebesifa kathesi kungabantu esibaziyo, abantu esiphila labantu ade beseduzane.
UMnumzana Desire Chuma, intatheli zindaba esebenza izimele, laye uthithibele kulandela okwehlele umdeni wakhe.
Ukugulelwa isihlobo sakho esiseduze kuhlungu kakhulu. Mina ngikulelwe ngesihlobo zami obhuti bami ababili, lo nkosikazi kabhuti wami engilandelayo, bonke babanjwa ngumkhuhlane lo COVID-19 sikhathi sinye. Okunye okwenzeke kungaba lobuhlungu kakhulu ukuthi bengasilathemba ukuthi bangasila yini njengoba bonke babengakahambi ukuyahlatshwa i-vaccination ye-COVID.
Uthuma uthi sebephephile kumkhuhlane lo akade begula.
Kodwa ngenxa yokuthi bebesekhaya lapha akade beku-self quarantine, bakwanisile ukuba isolated, bazenza self isolation besebenzisa imithi yesintu leyo akade okuthiwa bayisebenzisele.
Umnumzana Philani Ngwenya ohlala eJombe uthi abantu kabalandaba lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
I-corona sikhona kodwa abantu abayinaki, babona ngani ngekudlala kungafiwa, kuyatshona kugcwele emfeni, kodwa ikho lapho onikana khona imikhuhlane.
Okhokhela isibhedlela sempilo koBulawayo uSikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya ukhala ngokwenziwa ngabantu ngesikhathi kumemetheka igciwane le-COVID-19.
Umkhuhlane lo uyalandela lapho abantu abahlangana khona. Manje abantu lokhu behlangana, abantu lokhu befuna ukuthengisa besenza izinto zabo abazijayeleyo. Yikho kuyisiya phambili. Mina ngibona umkhuhlane lo uzabe lokhu umemetheka usiya phambili.
Ungwenya uthi uzaphela nzima umkhuhlane we-COVID-19.
Uzabe lokhu usibulala uphenduke, uzophenduka ngelinye ihlandla ubulale uhambe ngoba abantu hayi abantu bayala sibilila nxa ubatshela bathi khona kula coronavirus.
Udokotela Agnes Mawomva umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokulondolozwa kwabantu kumkhuhlane we-COVID-19 kuhlangothi lwe-National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe uthi limemetheka ngamandla igciwane le-coronavirus eZimbabwe.
Zimbabwe is currently experiencing a surge in cases.
Amanani abatholakala belalolu bhubhane lababulawa yilo aqhubeka eqonga lapha eZimbabwe. Lokhu kungenxa yokungalimuki ingozi ekhona kwabantu okuyinto esikhathazayo.
Complacency.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abedlula inkulungwane lengxenye 1591 abahlolwe izolo eZimbabwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Kusenjalo umabhalane omkhulu wosha ngothi lukahulumende olubona ngezokwethulwa kwemibiko, umnumzana Nick Mangwana ubike enkundleni yokuxhumana eye-Twitter ukuba sokulomthetho omutsha ovimba odokotela labongi ukuba bakhalale umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi.
Uhlelo lwezemampandleni esiludulelwa yinhlanganiso ye-Habakuk Trust lamhla sisemangweni we-Ward 17 esigabeni seMatopo North. Indawo le ilamasimu okulinywa khona kuthelezelwa. Impompi yamanzi iyafakwa phezu kwamadwala, ibhobozwa ngezinye izakhamuzi kanye lezifuyo. Lokhu kukhathaza abalimi abaningi abanjengomnumzana Jaffet Ndimande.
Ngiphuma esilunguthi B, ngingomunye wabalimi. Uhlupho lokuganyulwa kwamaphayipi kusithwalise nzima kakhulu ngoba ezikhathini eziningi sasibone amanzi engasaphumi kanti iphayiphi isiganyuliwe. Besinesifiso kakhulu njengabobaba ukuthi nxa singancediseka sithole amaphayiphi ensimbi kumbe simbelwe imigodi sifakele lamasola azasidonsela amanzi ngoba le damu lethu lilincinyane liyaphela masinyane amanzi. Kumbe sithole izamende zokwakhela iphayiphi yethu ukuzivikeleke ezigangini. Njengabobaba njalo siyazama ulandelela iphayiphi yethu kodwa izigebenga lezi ziyayigamula.
UDimande ugcizelela esithi sokunzima ukusebenza emasimini lezivandeni zabo.
Ukuswelakala kwamanzi kwenza singasalimi thina njengoba siyabe siziqhashile lapho, kanti ingadi yethu iyasincedisa kakhulu. Sithola izilimo esizidla lemuli, sithola izilimo ezenza abantu bethu babhadale lezikolweni.
Unkosikazi Sibekiwe Moyo osebenzelana le-Habakuk Trust esigabeni lesi laye uyakhala ngokwenzakalayo.
Ngihlala eDima Ward 17 eMatobo esigabeni sesilunguzi B. Silohlupho esihlangana lalo njengabalimi. Silama-irrigation amabili esigabeni, silegonde 1 legonde 2. Amanzi sisponswa yipipe eyi-1 kuwo wonke ama-irrigation. Ipipe yakhona ihamba phezu kwezintaba, so nxa isegangeni njalo iyabe isegcekeni. Iyanyathelwa zinkomo, iyaganyulwa izigebenga. Lapho kulebhriza khona bafika bavula amanzi antshaze nje indawo yonke, bese kuvuleka amagodi lamagoronga. kuyasihlukuluza kangaka, kuyasiaffecta kakhulu, ngoba nxa isivuza isikanyuliwe sebe sesidinga amarekeni okubopha lawo marekeni, njalo siwathola nzima. Sabe sesithwala lamatshe okuyivalela, amatshe akhona bayawakhipha ngoba engelasamende. Le pipe layo isindala isizivuzela yona yodwa nje, mhlawumbe kungabe kuyikutshiswa lilanga kumbe njalo kuyikunethwa lizulu njengoba isegcekeni. Njengabalimi besile sifiso nxa singathola isamende siyakhele siyivalele iphayiphi yethu ihlale ivikelekile, ingabi nje segcekeni. Le damu lethu lincinyane njalo lisupplya i-community le-orphanage home, liyaphela amanzi kwesinye isikhathi.
Uphinde wathi izakhamizi ziyafisa ukuba nemigodi yamanzi esigabeni lesi.
Besile sifiso sokugejelwa imigodi kuma-irrigation ethu. Isinceda kakhulu njalo irrigation yethu ngoba siyalima ukudla kube kunengi, izilimo zonke nje siyalima. Ombambayila, imbida, eyakha imzimba, okherozi, obitruti, konke lokhu siyalima. Njalo ebesikukhalela kakhulu ukuthi nxa singagejelwa imigodi besingafakelwa lamasola phela okuthi sidonse amanzi ethu lula. Izilimo zethu njalo siyathengisa ku-community ukuze siphile lezimo. Enye imali yiyo esibhadalela ngayo abantwana ezikolo lokuthela imithelo yamakhanda phela. Iyasinceda njalo ukuthi sincedise izintandane zabafelokazi, ngoba khonapha engadini yethu esilima kiyo sadinga ezinye izintandane ukuthi labe bathole amaploti ukuthi balime khona la. Sadinga labanye abafelokazi labo ukuthi bazozinceda labo ukuthi balime khona lapho.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso yaBaku Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Lalelani olunye njalo uhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba umlilo ovuthayo usubhidlize izindlu eziningi eCalifornia kule Melika. Ibika ukuba sokuthe indawo eyisilinganiso sama-hectares edlula inkulungwane ezingamajumi ayisikhombisa 73,200 hectares. Incwadi zethi umlilo lo ubangelwa yikufudumala komkhathi. Sonke isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje lo-Ezra Jesus Banda lapho sikhuluka khona logogoma Ndlovu, inyanga ehlala koBulawayo. Sikhuluma ngokuthi kambe imigcozo yakhe alayo ingasetshenziswa yini ukuthi yelaphe igciwane le-COVID-19.
Imithi leyo yezengogo eyabojide labolemon uyayelapha
kuzama amakwezibhedlela kokwa ukuhlatshwa sizama lapho kwamalemoni okufutha kokupeyida konke kunjalo.
Siyakuzama la,
siyakuzama konke.
Ye, kodwa abantu bantu kuyabanceda yini?
Hayi khona kuyanceda, kuyanceda sibintu sike labo onion phosaphosa endlini lapho. Kuphe qine ukufutha,
qine ukufutha. Anti yezake dube ugogo uthi uqine ngokufutha laphana-ke izimbatho zakhe lezi lapha. Kukho wathangela lapha ngendaba zokusipeda lapho ukhuluma into eyiyo sibili kuthiwa ke iyanceda. Akusitshele ngokupeda lokuthi kunceda kakhulu, kuzama ukuthi kunceda abalaleli bethu alaleli.
Hayi ukupeda uyapeda pero uklina phakathi la i-COVID engakuficila uvele ungcolile ule nyongo ulotenda akuphume ube klini uhlanzeke phakathi emzimbeni.
Upedwa ngani la?
Hayi-ke thina kasipedi ngento eziningi, sipeda ngabomgugudu, omgano, ontolwane, ikwespeda ngakho khona.
Okumele basipede kakhulu vele ngobani? Wonke umuntu kumbe ngomama kumbe ngobaba?
Hayi wonke umuntu uyapeda, wonke umuntu uyangcola. Njengoba nje le kuhlatshelwa sihla komama sihla kobaba sonke siyahlatshwa.
Lezi zihlahla endithi zipeda ngazo zitholakala ngaphi?
Zitholakala egangeni.
Uyahamba ezigebha?
Ahamba ezigebhela egangeni, akukhethi muntu odinga isihlahla.
Lo mkhuhlane ukuthi nxa uthola umuntu ongcole kakhulu phakathi
kuthi kuthatha ukuthi ukulesile ngoba kube lula ukungena kwawo. uthathe masinya.
Mawubeduze lezi zihlahla emkhuhlane ningabufwe ungelangela.
Hayi. Ere nxa udlela ukuyihlahla la kudale kadeni kwakuvele udliwa ntolwane nomgugudu. Kwenzela into ukuthi ungabanjwa ngabo flu. Noma ibuya iflu izabuya ngoba anti vele kwakukhona kubathi umkhuhlane kukho kodwa ingabuyi la manje.
Ngalesi sikhathi salo umkhuhlane babuya abantu bezocela usizo kakhulu kwengalokho.
Ah, khathesi thina sesigavona abantu ngoba angisuzanga abantu babe baningi endaweni.
Kodwa balesifiso sokubuya abantu.
Ye, abantu bazesifiso kodwa hayi, lathi sithi i-COVID.
Maningi.
I-COVID, ye, la bethu seyadina.
Kuyazwakala kodwa liyasiza ke abantu lapha ke uyazizwela dubu kulo mbuzo masinyane ugogo singamshiyi
ye into engizeke ugogo ukuthi ababuya khonapho bazespeyidwa khonapho ngabantu abanjani nxa
ngasitasilapha kasispeyidi thina khathesi nge-COVID ekhona le
kodwa singafika i-COVID
kwakuyaspeyida sibifi hayi isamfama umuntu angena peyi kodwa khathesi hayi sesithi omunye kenzela emzini komnye mzinwa.
Hayi ke wala mhlazi malapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu buzuku zonke. Bengilo ezachisa sibanda siphotha logogo uMandlovu oyinyanga ehlala kobulawayo. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe okwamanje ukholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo kweliya iviki sikhulume ngendaba kaPetro etshela labo ababemlalele ngaleso sikhathi ukuthi kumele yilowo nalo aphenduke kanti njalo-ke ukuphenduka lokhu kungaqondana lobuningi babantu ngoba uthi kuphendukani yebo babebaningi kukhona ububi obenziwa ngumuntu eyedwa kuqondane laye ngqo kukhona okubi okwenziwa ngabantu bebaningi bevumelana ngobubi siyake sikubone sikubale lezi ndabeni lapho ukuthi abantu abangaka babanje besona ngoba kuthi ukuthi bahlala phansi babanhloso yinye siyakubona kusezakala ukusa kwamalanga abantwana bangahlala phansi bavumelana ukwenza ukubi amadoda lawo angahlala wodwa laphana avumelana ukwenza ukubi omama labo bahlale laphana bavumelana ukwenza ukubi kanti labaphathi labo bangahlala laphana bavumelane ukwenza okubi benze lezi nqumo esizibonayo ukuthi lezi zinqumo kaziqondanga zifanana lalesi sizukulwane okuthiwa ngesiphambeneyo abantu abangakwazi ukubana isithembiso sikaNkulunkulu sifanele bona labantu ababo ukuthi benze izinto ezinhle kuthiwa abantu uma bephenduka ebubini babo uNkulunkulu uzabanika isipho sikamoya oyingcwele uze imoya yethu lemphefumulo edidudu sidinga isipho sikamoya oyingcwele kodwa isipho sikamoya oyingcwele yinkani ukuthi sisithole njengomphakathi kumbe njengesizwe kumbe njengezizwe kumbe njengesigodi nxa singaphendukanga ebubini bethu bakhona abantu abakholisa ukubona abantu bedubeka iBhayibheli lithi umuntu ongaphendukanga ebubini bakhe ngaze akaze athole isiphiwo sikamoya oyingcwele umoya oyingcwele njengoba kuthiwo ungcwele ucolekile uyashisa ububi kodwa umoya oyingcwele kawuhambisani lezenzo ezimbi kungaba segumeni ekhaya kungaba ngaphi umoya kaNkulunkulu ungazake uhlale lapho okungcwele khona abantu njengoba ngingatsho bangahlala bavumelane izinto ezimbi njengomphakathi njengamalunga ethize ngiyabona abantu ngakhangela abawonakele abantu bayahlala phansi bavumelane ngento embi ngoba ububi bomuntu baziwa nguye umnikazi uqala umkato obunye ububi buphumela ngaphandle bubonakale emihlweni abantu. Abantu ababi bayaziwa. Into nje ukuthi sesisaba kwesinye isikhathi ngoba ububi balabo bantu bungenza abanye abantu banyamalale, abanye babulawe, abanye bazondwe, abanye baqanjelwa amanga. Kodwa iqinisweni ukuthi abantu kumele siphenduke ngobuningi bethu ebubini bethu, samukeliswe umoya oyingcwele oza kwenza impilo ibe ngcono. Kanti vele khona umuntu uzuzani ngoba lenhliziyo embi, uba nomhobholo. Umuntu uzuzani ukusutha yedwa, umuntu uzuzani ukuthi azihlukanisele abanye abantu. Kubi lokho, okubi kubi. Ilizwe lakithi lalo kake lihlale phansi kuphendukwe ebubini lobo esibubonayo ukusa kwamalanga. Ububi bukhona lapho ohlala khona wena, bukhona lapha osebenza khona xa ulenhlanhla usebenza, kumbe ingabe ngaphi lapho ohamba khona. Obunye benziwa ngabantu okumele ubana ngabe yibo abasitshengisa indlela. Namba labafundisi abanye sebeze belahleka, labo isipho sikamoya bazake basithola asikhulekeni. Baba sicela ubana siphenduke ebubini bethu ukuze usiphe isipho sikamoya endlela. Uhlalela kusukela manje uzobona phakade. Amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Omanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingale tshona njani mthokozo omuhle zimpapo omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhlanje sisebulubhane silothembelihle emhlanga owenhlanganiso yesibanye trust balohlelo olujonge ukufundisa uZulu ngokumemetheka kweCOVID-19 elizweni. Mhlanga ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho ngokukhuphuka kwenani labantu ababanjwe njalo abaphubhayo ngenxa yeCOVID-19 elizweni.
Uyabona ukuthi but Mike kunzima. Uyabona inani leli ngendlela elikhuphuke ngakhona eZimbabwe lapha, you know, besingakulindelanga, you know, ukwedlula umnyaka ophelileyo, particularly lapha ngikhona inumbers iqanse kakhulu. But okuzisa osiziyo ukuthi abantu nje basakushaya indiva, uyakubona bakuthatha kancane ukuthi hayi lo mkhuhlane uyabona hayi awukafiki ngenxa yokuthi umuntu nxa engabonanga ukuthi awubani ubulawa ngolo mkhuhlane, ubani ubulawe ngalo mkhuhlane. Uyabona into ezifana lezo nalezo. Uyabona ukuthi particularly abantu abasemakhaya, uyabona
abantu abasemakhaya bakubona njani okwenzakalayo elizweni okumayelana ngokumemetheka kwe-COVID-19?
Bakukholela ukuthi lo mkhuhlane wabantu abasemadolobheni. Kukathi abantu labana bayahlangana labo, uyabona isikhathi esingakhangela izitolo eziningi lapha elupane zivaliwe ngenxa yokuthi izisebenzi ezisebenza khona ukuthi zi-positive. Ukusho ukuthi labathengayo ababuyayo balayo i-risk yokuthi babe betholile, babe bevele emakhaya babuye bathenge bayohlangana labanye. Njalo emakhaya kujwayelekile kakhulu ukuthi kule micimbi kakhulu ngalesi sikhathi sobusika, yabona kule micimbi eminingi eyenzakalayo, kuba le mthethelo, kuba le mibuyiso, kuba le midlalo, even imidlalo yebhora lena. So abantu bayazihambela nje, uyabona bangabe le ndaba nje, uyabona ngento ezifana lazo nalezo nje. Kukathi sisesimeni esibucayi sokunzima, yabona lo mkhuhlane kathesi usufike ezingeni elenza wonke umuntu anyikinyeke.
Sesikhangela ukuthi abatsha baziphatha njani elizweni. Ingcwethi zithi abatsha yibo abakhanya ngani abahloniphi imithetho ejonge ukuvikela i-COVID-19. Ukubona njani lokho?
Asikhangele kakhulu abasakhulayo yeyi ungani labo, you know, kabawuthathi kahle kahle, you know, ungathi kabala ndaba even ukuzwa nje information about this. Abaya dispute ukuthi hayi no lo mkhuhlane, you know, asake sibone abantu ababulewe ngolo mkhuhlane, yabona endabeni ezinjalo. Kusadingakala ukuthi uhulumende abe le nhlelo, uyabona laba organizations la zimele yodwa, even njenga sibe le nhlelo zokuthi abasakhulayo kube le ndlela yokuthi batholiswe information, balimukise, uyabona, kwenzela ukuthi kwenqatshelwe lo mkhuhlane.
Isikhathi sesedliwe ngumangoyi Thembelihle, agqiba lingxoxo.
Hey, parting ways, ngingathi ngamaze ngashiyela yabona ukuthi abantu njengabantu baseZimbabwe ikakhulu abatsha yabona labantu abakithi abasemaphandleni yabona ngasibambaneni kanye silandeleni izinqumo ze-WHO zendlezane zokuthi abantu basanitize bahlale ndawonye bageze izandla bangabi seduze bangabi sembuthanweni kebame nje maybe singayenza njalo kumemetheka lokhu kuza kwehla yabona ngenxa yokuthi kathe sisesibangeni esibi kakhulu kuyethusa ngendlela okumemetheka ngakhona but kuqala ngani lawe ukuthi senze njani ukuthi esenqabele ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Ngiyabonga Big Mike.
Hayi Zulukandaba, silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Sithanda ukubonga uThembelihle Mhlanga ngokungena kuhlelo. Kubane lokwanamhla sizohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk at the Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela okuhlangana ngabatsha elizweni ikakhulukazi kulesi sikhathi i-COVID-19 ilokhe iqhubekela phambili ibemetheka. Olebalisayo ngenjabulo igama nguMikeove, mthwakazi omuhle zimpapo omuhle, sizohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga Mikeove. Wezemidlalo uDonato Kadai omele ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokuntsheza emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games wehlulekile namhla ukungena kusibaya sabazancintisa kuma-semifinals. UDanata owenza i-100 meter backstroke ubenqobe abadabuka kwele-India lele-Grenada emidlalweni yama-hits eyenzelwe e-Aquatic Center kwele-Japan. Uphuthe umncintiswano wama-hits we-100 meter backstroke ngokwedlula kancane umzuzu. Kusenjalo uPeter Poulsen eGilpin laye ukhe phansi kumncintiswano we-rowing ube ngokugcina kumncintiswano lo. Kutsho ukuthi kasangeni esibayeni salabo abafisa ukuthola izicoco ezinjenge-gold, silver le-bronze. LeZimbabwe limelwe ngabantu abahlanu emidlalweni yama-Olympics yamiswa nyakenye ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lo-Frederick Ndlovu omunye walabo aba Olympics Committee yakwa leZimbabwe.
Ngizaqala ngo Peter Kruppen uPPG yena ubeke umdlalo omunye oqalileyo ukukompita for iTeam Zimbabwe ngolwesihlanu lapho ngamba ube ngwesine then ngomgqibelo izolo ube ngwakuqala kwenze kuhle kakhulu so wenelisa ukuthi awile futhi emncintisweni ukuthi nawe ubeqobile ukuyaqhubekela phambili kodwa namhlanje hayi kube nzima ngoba ube ngowesithupha ngabona ubesedinyiwe ngoba yena ubencintisane labantu ngolwesihlanu ngomgqibelo nangesonto.
Useyakwenzani kona manje?
Lokhu eqhubekela phambili ngoba sesifike kubadlaleliyana lokuthi sehlukanise ukuthi abaphezulu abaphakathi labaphansi kwelada yethu ngobani. So naye lokhu eqhubekela phambili esithi ngama-rankings.
UDonata wenze njani?
UDonata siyaziqhenya kakhulu ngaye xa ukhumbula ukuthi yena vele uPPG loDonata yiba kade bengama flag bearers ethu elizwe leZimbabwe. Ngakho-ke uDonata lamuhla hhayi usijabulisile kakhulu ngoba kuhit yakhe yokuqala yokubhukutsha ube ngowakuqala and esiba ngowakuqala njalo ubreak-e irekhodi yakhe esithi personal best okutshengisela ukuthi kwakhona hhayi ukubhukutsha kwakhe lokho kusiya phezulu. So sinethemba kakhulu ukuthi engathola sibili okuninginengi okumncedisa ekulungiseleni kwakho umdlalo wakho wokubhukutsha ngomunye ongasitholisa imbendulo ezifana noka honorable uCasti Covent ukhanya ngazana hayi ugijima ngayo nalowo umqolo sibili othembisa ilizwe.
Singathi kona njengoba engasaphumelelanga kangako sokumele yenzeni kona manje?
Emdlalweni wokubhukutsha lapha noma ebengowakuqala kuhit yakhe isikhathi asithethe asayinelisanga ukuthi angene ku-top 16 kuphelela khonapha kodwa hayi ithemba silalo sibili ukuthi hayi silayini intathu lapha i-20.
Yes, siyabona sokuseleke uScott Vincent ungoni ungoni labanye akupho ukuthi kamfukamfu ngamafutshane sizokuthi bona bami njani.
emzaleni ubhusa lokho esele lo Peter Wetzler onguye ubhusa laye then usuka lapha sibe sesiba loboni Magusa ogijima esithi 100 meters and then owesithathu osele lokho engakangeni kumncintiso uScott Vincent owegolf.
UFrederick Ndlovu ngomunye wabakuZimbabwe Olympics Committee sixoxe naye eseTokyo kwele Japan. Sikuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ngeClips Studio.